Lokhu kuphume emhlanganweni weSADC Troika lapho umongameli Emmerson Mnangagwa obekhona laye labo umongameli bakwele South Africa, Botswana lele Mozambique. Lomhlangano uthi uthole imibiko yokuhlukunyezwa okwenza omama labantwana ngabahlamuki laba. Lomhlangano uphinde wathi kumele kube nomunye njalo umhlangano mhlaka 28 wayona lenyanga ozahlela ukuba amazwe eSADC angangenela njani kwele Mozambique. Kulempiko ethi asebebulewe ngabahlamuki laba sebezedlula inkulungwane ezimbili 2600 ukuthi abafika phose isigidi esisodwa 670,000 sebedinga ubuphepheli. Abahlamuki laba bese behluthine ingxenye yedolobho lePalma. Ekhuluma leStudio 7 uretired Kenny Buster Makhwizi omele abalweli bempi yenkululeko abalwa bekuviyo leZipra uthi okwenziwa inkokheli yeSADC kulungile ngoba kule mithetho yalumanyano ethi kumele amazwe la avikelane.
I am a man. Sub-continental regional security pertaining to Africa.
Okubungula izombusazwe umnumzana Freedom Mazi uthi kumele amazwe wonke azwele uzulu weMozambique usizi njalo ukungenela kweSADC kufuze kube yikuvikela uzulu weMozambique.
Sikhangele isimo esiseMozambique ngombono wami ngibona ingazani iSADC kumele ingenele ngoba sokube lokufa kwabantu abaningi njalo abantu abaningi sebeziphepheli beselizweni labo. So leyo yinto nje emele imiswe and okukhona esikubonayo ukuthi ibutho leMozambique lona selitshengisele ukuthi lokhu ngeza ke likwenelise lilodwa. Lifuna usekelo ngaphandle.
Lokhu kusekelwe umnumzana Mavila Sikhumalo wenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, yona ethi eleZimbabwe kumele lincedele eMozambique.
Sihlangane namhlanje sibona ukuthi i-extraordinary SADC double troika summit eyenziwa eMaputo namhlanje ngama leaders eSADC kwini esingakuthoyo thina sithole uthuba lokuzwa ukuthi kwini okwenzakalayo njalo abantu bahlukuluzwa njani ama citizens elizwe leMozambique. Umhlangano lo ucine usenza ikho yokuthi ukulwisana okwenzakalayo eCabo Delgado kakumiswe. Manxaso kumisiwe sokusipha uthuba lokuze abantu bahlale phansi bakhulume. Ngase bekhulumile sebebona ukuthi bangaqeda njani ukudonselana lokhu.
Umvukela useMozambique ngabahlamuki abalobudlelwano labenhlanganiso yamalwa ecatsha yakwele Iraq leSyria e-ISIS owaqala ngomnyaka ka-2017. Kodwa kumaviki ambalwa asanda kwedlula abahlamuki laba bavuke eseganga bahluthuna idolobho lePalma ngombimbitho esigabeni seCabo Delgado sona esilamafutha ezimota alenotho efika $60 billion enjiwa yinkampani yeTotal Air France. Embikweni wayo iSADC ibike ukuba ikhathazeke kakhulu ngokuhlaselwa kweCabo Delgado ikakhulu okungahlaliseki kwezizalwane zakulelo lizwe. Umhlangano lo ubizwe ngumongameli wakwele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi yena ngomgcini sihlalo wogatsha lwezokuvikela kwala mazwe ole-Ogaden Politics Defence and Security Corporation. Amanye amazwe angamalunga ogatsha lwetroika ngeleZimbabwe elalingumgcini sihlalo kunyanga ezidlileyo lele-South Africa elizaba ngumgcini sihlalo kunyanga ezilandelayo. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.